Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 18 ngwabakazi 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi ukhetho olukhangelelwe ukuqutshwa ngeviki ezayo ngolwesithathu alusoze lube ngolukhululekileyo ngenxa yezehlakalo zodlakela lokwethuselwa uqondiswe kuleli bandla.
Siyakwazi umizano sithwele nzima sisidliwa ivuka ubhova kodwa lonyaka hachibo uchamisa le-CCC 121.
Kodwa ibandla lezanu PF lithi kulokuthula elizweni njalo amalunga e-CCC alwisana wodwa.
Thina njengezanu PF umongameli wethu labasekeli bakhe bonke beforma i-presidium they've been very clear ubana asifuni udlwangudlwangu.
EleZimbabwe izolo likhethwe ukuba ngumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso ye-SADC emhlanganweni walumanyano oqhutshwe eLuanda kweleyangola.
Ukukhethwa kweZimbabwe ukuthi ithathe le-position ikhona besazi mhlawumbe ukuthi kathezi iZimbabwe ikhangelane lokhetho. Ngibona ngathi lapha kuba yinto efaka ilizwe leZimbabwe engcupheni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla njengensukwini siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane ngezokhetho oluzaqutshwa ngolwesithathu lwevikezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-CCC lithi ukhetho olukhangelelwe ukuqutshwa ngeviki ezayo ngolwesithathu alusoze lube ngolukhululekileyo ngenxa yezehlakalo zodlakela lokwethuselwa okuqondiswe kumalunga aleli bandla. Okunengalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lo mnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli saleli bandla.
Akusithandabuzi ukuthi ngobani eGlenview lapho kwabulawa khona umfowethu omunye wama-champions. Abantu bezanu babekhanya kuma-video bekhupha bedabula ama-poster ethu. Sesibamba abantu abaningi sibahambise emapholiseni sisithi nampa sibabambe emangqamu bedabula ama-poster ethu. Amapholisa izandla zabo zibotshiwe bathi abakungeneli ngoba ngokwepolitiki. Kodwa ngemva kwalokho kulabanye bethu ababanjwa kwathiwa banjwe bedabula ama-poster bathonisisiwe basejeli kulokho kule selective application of the law. Akuncedisi ukuthi sithi ngobani izanu PF. Kulabantu befazi sebebonile ukuthi sebedliwe i-CCC, sebedliwe umongameli wethu ubaba Advocate Chamisa. Akusibisele muva, lokhu kusipha isimpathy abantu sebekhalela thina ngenxa yokuthi bayabona bayasihlukumeza dalabo ede bengalandaba lathi sebesithe sebezasivuthela. UNkulunkulu uyasebenza phela. Sile ama-billboard indawo eziningi bayabhala bafike bathele umlaza, bathele i-oyili, bathele i-petrol baze batshise ngomlilo. Silabantu asebefile ababulawayo kodwa amapholisa aphongukhangela nje. Silabantu abatshayiwayo amapholisa aphongukhangela nje. Sokuphongufanana lama-high court lezeki kwinto ndawonye. Silamapholisa esiwaziyo ababangala khona ukuthi nangu uminister ufuna ukuthi ngingabophilo umuntu sikhathe sikazakala ukuthi ungabe bayamtshintsha. Sihambe silabo umtholi abachaya abadubula abantu emoyeni befuna ukubadubula. Lanamhla icala livuliwe abalandelwa ngo-2008 kule rirani okwakhala khona uTswangirai. abantu baqunywa izandla bebulawa amasotsha ahlathatha over electro process izethu yafakwa eceleni yiko ke siyakwazi umizano sithwele nzima sisidliwa ivuka ubhova kodwa lonyaka hachibo uchamisa lesisi si 121 abantu bathi ongasoyi kufeka.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC. Kodwa umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF uthi kulokuthula elizweni njalo amalunga eCCC alwisana wodwa.
Ngike ngabhodaboda endaweni zasendlube lelo bengula ngale ngihlangane sibili labe ZANU-PF befaka ama-posters abo ngabona be-CCC labo befaka ama-posters abo ngabona lalabo abakhokhela kumama uValerio I think nxa ngaphambanisanga labo bebele convoy yabo bendawonye nje bephambana abantu behamba bezenzela nje imisebenzi yabo yokukhankasa thina njengeZANU-PF umongameli wethu labasekeli bakhe bonke ubaba uChiwenga nobaba Mohadi lo-chairman wethu umama umchinguri kubuye even lo secretary general ubaba uOben Bofu bonke beformer presidium they've been very clear ubana asifuni udlwangudlwangu umuntu ozatholakala senza udlwangudlwangu uzathwala isiphambanisa kweyedwa ngoba thina njengeZANU PF siyakwazi ubana sizanqoba njalo sifuna ukunqoba kuhle lokaba kuthi free and fair ngakho asifuni ukuphanjaniswa ibudlwangudlwangu obungenziwa ngamalunga ethu kodwa sesibabonile amalunga aweCCC bayalwa bodwa kathesi kule video ekhona esekuletayo ngibonile ngale enkulumane ngale ukulo siswetu uSoneni elobhudwetu uOstalos ebonke bengamalunga aweCCC kodwa bafake amabizo bechiyene khona phana bayalwa bodwa kukhulunywa kubi baze bafika phambi kwendlu ekaSoneni bayenza ama demonstrations khona phana so nxa even sokuthisana nama lama billboards kukhitshwa lani bengafuna ubana bekhombele kithi thina ngapha iZANU PF asikho khona ngale thina ngoba ndabona bathi khona kulamanye ama-candidates afakwe umthungameli wabo uChamisa kodwa kulamanye ama-candidates afunwa ngabantu bona ngokwabo
kuke kwaba lezehlakalo yini kubandla leZANU PF lapha abangathi labo bebedatshulelwa amaphepha abo okukhankasa amapholisa aphatha wonke amabandla ngokufanayo yini
manenge ama-posters ethu asedatshuliwe edatshulwa ngabantu bona labo abe-CCC labanye abantu ngiyabona kumbe mhlawumbe nxa ulandelela ama-videos ku-social media isisebenzise chikenini yabona kwakuseke echegudu nxa ngaphamanzi esadabula ama-posters ethu senza loku naloku kwata uthunywa ngumanager kuningi engawuqamba khonapha kobulawayo ama-posters ethu ahlale edatshuliwe njalo nje siyakubika khonoko emapholiseni kodwa kwesikhathi nxa singenabufakazi anobuntu kuba nzima kathesi ngikhuluma so ingatsha zethu ezesecurity kuZANU PF zibhizi zixwayisa abantu bonke ubana bakithi ofuna ukwenza umhlangano kumbe i-road show kumbe kuyini sicela libikile amapholisa masinyane kwenzelwe khona ukuthi ayi-application ukwenzela khona ku-approve ngoba amapholisa kabalani lokuthi iZANU PF kumbe i-CCC kumbe i-ZAP kumbe i-MRP ba-effecta umthetho njengomthetho lathi sinje sile more than 90 cases where sehluleka ukwenza imihlangano yethu ngenxa yokuthi sasingenza ama-procedures ngendlela efaneleyo.
Hello ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU PF obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we studio 7.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda
siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni thina kwelakithi.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni thina kwelakithi.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
ELeZimbabwe izolo likhethwe ukuba ngumsekeli kamgcini isihlalo wenhlanganiso yeSADC emhlanganweni walumanyano oqhutshelwe eLuanda kwele Angola. Lokhu kutsho ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye osekusikhundla lesi esekela umgcini isihlalo ongumongameli wele Angola. Kodwa abanye bathi iZimbabwe ibingamelanga iphiwe lesisikhundla ngoba ibhekane lokhetho olulakho ukuhlupha kugcine kudingakala ukungenelwa kwayo iSADC. Ngokunjalo bathi iSADC eyingeke engeke ibe ngumlamlankuzi ozimele ukudaba lweZimbabwe uMnangagwa engumsekeli kaMgcinisihlalo. Omunye wabalombono lo ngolwela amalungelo oluntu njalo elandela izombusazwe uMnumzana Difa waJapi Bango Dube.
Ukukhethwa kweZimbabwe ukuthi ithathe le position khona besazi mhlophe ukuthi kathezi iZimbabwe ikhangelane lokhetho ngibona ngathi lapha kuba into efaka ilizwe leZimbabwe engcupheni ngoba kwenza ukuthi kulethe iconfusion eningi njalo sekusenza ukuthi kube le confusion eningi ngoba kungani abantu abaningi bayazibuza ukuthi kungani kungalindwanga kwaqala kwadlula ama election andubana ukuthi kube sekuyakhethwa ilizwe leZimbabwe.
Njengoba uMnangagwa esengumsekeli kaMgcinisihlalo weSadaki lapha, kungadingeki ukuthi iSadaki ingenele kudaba lweZimbabwe, ubona iluphatha njani?
Indaba le isivele yatsheka babuNkobo ngoba nxa isivele sinje isikhumba zona impawu zokuthi abalandeli noma ngithi abapart of iSadaki laba sebevele batshengisela sobala ukuthi bona umuntu abamsekelayo ngumnumzana uMnangagwa. So okungangokuthi lapha sekuvele nje into yakhona yatshengisela ukuba xalunye yangasatshengisela ukuthi sekungaba le ndlela yokuthi mhlawumbe kube kuvele iqiniso phakathi kwento leyo ezabe sihlongozwa noma le nto ezabe sikhulunywa ngaleso sikhathi. Kodwa engibona ukuthi ngisaphinda njalo ngithi liphuthe elikhulu lele lenziwe yiSadaki.
Lona ukhetho lweZimbabwe Dube lukhanya luzahlupha mhlawumbe kugcine kuyiwa emthethwani ndaba njengakukhetho luka-2018 ngoba kunengi abamabandla aphikisayo abakhala ngakho abathi akuqhutshwa ngendlela. Alubana kuthe kwaba njalo kwaba lokudonselana okunjalo inhlanganiso esifana leSadaki le-African Union kuyabe kumele ziluphathe njani, zidlale ndima bani kudaba leZimbabwe?
Nxa sesikhuluma udaba lomavoti babuNkomo noma sithi imphumela yamavoti uhlupho lapho luzaba khona ukuthi iSadaki kathesi iyangena noma ngithi la amanye amazwe angena ezama observers. Kodwa ke iZimbabwe is a sovereign country okuyi-statement esivame ukuthi sisizwe nxa sokufika kuleso sikhathi ukuthi iZimbabwe is a sovereign country elemthetho yayo, ele constitution yayo, njalo elezimiso zayo zelizwe efanele ukuthi zilandelwe. Okuyizimiso zayo zena lezo ezilandelwayo eziyabe ziphethwe kakhulukazi kathesi nxa sikhangela sithi yi-leading party okuyizana PF. So okungangokuthi nxa kungakaze kufike mhlambe impawu zokuthi sekulodlame elizweni akusoze kube lula ukuthi kuze iSadaki izingenelele endaweni yaseZimbabwe ngoba imphumela izabe siyizimphumela. Nxa kungabe kulohlupho sekungane kuyiwe ukuthi akuyiwe emakhoti, nxa isidlule emakhoti except nxa kule ndlela etshengiselayo ukuthi noma i-CCC noma izaphu noma yiphi iphathi eyabe itshengisela ukuthi iwinile iyabe iwine ngemajini enkulu kube sekutshengisela ngaleyo ndlela noma mhlawumbe sekungathi sekufika enye indlela yokuhluthina umbuso ngezinye indlela lapho engagcina isingenela khona iSadaki. Kodwa yona imphumela yona ngokwayo angiboni ukuthi imphumela yona ngokwayo sekungaze kube khona into engenziwa yiSadaki nxa kusafanele ukuthi ku-announce imphumela noma kusetshenziswe lokhu okutholakaleyo kumphumela yokhetho.
Alo ke ngumnumzana Difa waJapi Bango Dube olwela amalungelo oluntu njalo elandela izombusazwe. Uma manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa athi kubhubhe abantu abalichumi lambili engozini zomgwaqo wekhefu lamaqhawe lezomvikela ele-Defense Forces Day. Isikhulumeli samapholisa umsekeli kaSkomichi uPaul Nyathi uthi inani labafe nyakenye ngekhefu elifanayo elabantu abane kuphela lehlile kodwa ingozi zomgwaqo bezinganeno kukhefu lalonyaka lanxa ababhubhileyo bebebaningi kulanyakenye. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga lamuhla uzakuba ese-insiza esigabeni seMatebeleland South lapho azakhokhela umhlangano wokudinga usekelo kukhetho lwangevikezayo. abancintisa bemele ibandla lezanu PFA insiza ngomnumzana Space Thole lo Faraita Rubinga. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiye ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ninjani nonke? Hayi, siyajabula umsebenzi eliwenzayo, qhubekani phambili ngokusethulela izidaba ezikahlonz. Mayelana ngendaba zokhetho, hayi, nabonangani abantu abalenkinga ibana abantu abavutisayo la. Ikhomishina le yokhetho le yizana uPF liyakhomishini le. Kumhlophe kuyacaca ukuthi ikhomishini leyana is working under ZANU-PF. Akulabandla elingabusa 40 something years. Loko liwina liwina. Kuyacaca nje mhlophe ukuthi labana abantu abavotisa laphana ngabantu bezanu laba. So ngeke baze bewinise enye iparty, bavele bazayo kube loko beyirigeli zanu, loko beyirigeli zanu wayewaye. Kuyacaca nje mhlophe ukuthi hhayi. Kusaselobunzima lapha lezilongo kusaphethe abantu abakhona pha kucommission yokhetho abantu bezanu lapha batshelwa bana ukuthi yenzani so hayi kunzima bakithi lezinto akithi lizwe lakithi linzima kakhulu sizoba izigqila angazi ukuthi kazokuphelela kuphi angazi kazokuphela abantu lekuyenzaleyo kube izigqila hhayi ngiyabonga.
Studio 7 siyabonga kakhulu ngomsebenzi omkhulu sibingelele abalaleli. Kuyadumaza kakhulu ukuzwa izinduna zifosa abantu bakithi ukuthi bevotele izanu. Kodwa ngemva kweminyaka engaka iZANU-PF yehlulekile. Lazi izinduna ziyakwazi izanu ihlulekile. Bengajabuliswa bona ukuphiwa izimadlana lamaveni labahamba ngawo emgwaqweni efileyo ephuleyo. Izanu besehlile uyimente naleyo migwaqo. Bethi lathi singatholi lutho siyivotele izanu ngenkani. Abasiyekile sivotele i-change. Ingane zethu siyazibona ziyahlupha. Imfundo kayisekho ngoba kufunakala ama-US dollar esikolo. Thina asisebenzi singabazali, sikwazi ukubhadalela abantwana isikolo. Akula migwaqo bayibona, akula zibhedlela, akula manzi, akula magetsi. Imisebenzi ayikho. Ingane zethu zifola ulayini ku-passport office zifuna ukuthatha ama-passport ukuthi ziphume ziyedinga umsebenzi eBotswana. Yini yona leyo induni yokuthi ivotele izanu ukuthi kuqhube nge-5 years ingane zisiya kwezikafuleni eBotswana kube siyadliwa zingonyo zami kwe-South Africa zitshiswa ngamathaya e-South Africa. Yikho bona kwabathi sikuvotelele khona izanu. Kodwa laba akwazi ukuthi balwa lo Smith bembangisa into efana nana le. Lathi sisikhadile izanu ake siyekele sivote umthandayo. Bengasibambi iy'nkani. Thina sitholi lutho ngezanu. Izanu isikhiphe isithunzi singamazibhabha. Sesifuna i-change. Siyabonga.
Ngiyabingelela enkundleni zokuxhumana. Studio ngibonga leli thuba lokukhuluma kwi-Studio 7. Ngigqugquzela wonke umphakathi ukubana asiphumeni ngokuningi bakithi siyevota. Nabala e-South Africa asukumeni siyevota. Ababhalisayo ukuvoteni singalahli ithemba, kuzosilungela nathi one day. Siyevota abantu bakithi, sikhe sikhipheni leli qembu okudala lakuse singakazalwa. Inezithembiso zamanga, izano inezithembiso zamanga ezingasisindawo. Khona lapho ngomanje siphila e-South Africa kwamanye amazwe shiswa every day, sibizwa ngamagama angasile, sihlupheka, sigijima waya every day, asilali silala wenyona, but sinelethu elizwe okufanele ukuthi mhlawumbe ngansiya sisebenzele lisiphilise, liphilise nabantwa bethu. Imigwaqo ifile, akunamanzi, akunagetsi, but baloko beveza izithembiso zamanga bethi bona bazolungisa ilizwe after ukubhodwa. Angeke abantu bakithi lize likhohliswe ngempuphu, likhohliswe ngenkomo leze lizinikwa everyday. Lizolenzelani lezi zinto? Amafemu afile, ayikho imfundo iphansi. So akunjele ukuthi wena kunguwe uyakuphuma emzini wakho uthi wona uyavotela izanu. Izanu lo eyivotelayo uthi izovusa liphi lizwe, ngoba leli lizwe yalihlukeka wona ungakazalwa, usuzugugile washiya abantwana wazoba ugogo usungaka. Kwazoba umkhulu kulwa kubisa iqembu eliyiwayo.
Yes, Studio 7. Ngizathanda ukuthi ngikhuthaze laphana abantu beZimbabwe ukuthi yiso isikhathi sokugcina, first and last bantu bakithi. Sambeni siyovota bantu bakithi, first and last bantu bakithi. Sivuse namakhanda sesikubonile esikufunayo lesingakufuniyo. So isikhathi sokucina abantu bakithi ukuthi sivota sikhuphe leshiti lekamnangagwa le esiyibonayo le bantu bakithi sami sivota sivotele iqembu esilibonayo ukuthi liza lobuhle siyekeleni lokhu sikubonayo bantu bakithi kambe another 5 years futhi ezobuya silokhu esiphila kanje bantu bakithi sivuse namakhanda
Studio 7 siyabonga kakhulu ngendaba ezinhle esipha zona sithi kubalandeli be-Church Champion sicela fikisa abathengisi abaleseduze kufikisa ilizwi kumthungameli u-Advocate Nelson Chamisa ukuthi angalahlekelwa ngabalandeli abaningi nokuthi enze iphathi ingazathi nyamba ama-church kuphela lati abemabhawa sicela akasibonga sitshele udade uyasithanda uyasifuna lathi esilandele ezomdabuko ezamasiko esithethelayo emakhaya lezi nyanga zethu ezelaphayo sicela lathi asifake phakathi bakithi ngoba thina bemabhawa abanye singanaseyibo bantu lapha kuye so lokhu ngibona ngani ungambiselela emuva kuyabisela abantu emuva sicela nxa ebuya lapha kobulawayo lathi asitshele ukuthi uyasidinga lathi siqakathekile ebandleni lakhe siyabonga ngimbo Vincent
iya ngibingelele emsakazweni umgqilazi mfo wamanxiwa okhulumayo ngibuya phansi le maphisa sanibonani balaleli sanibonani basakazi bethu ku studio 7 yiba kwethu kusela amalanga sela amalanga nje ambalwa ukuthi siyokhethela sicela kuzakhamizi kunye nalapho kufinyelela khona umsakazo nabawulalelayo emafonini ukuthi bani bakithi ningadideki ningasichitha isikhathi ningamoshi ithuba Votelani umuntu ozoshintsha ikusasa labantwana votelani umuntu ongekaza ahlukumeze abantu njengoba esenza umnangagwa umnangagwa makaphume asikhatha asinandaba ukuthi kungena bani njengoba singabantu basemathebeleleni vele noma kungangena bani wasemashonaleni china akuzusiza ngalutho kodwa ke inqobo nje makungase kuphume lababulali laba ukwenzela ukuthi mhlambe kungabiye kushintshe makungashintsha le system ekhona mayingashintsha le system ekhona bese kuthi wonke umuntu oyisizwe sakwamthwakazi nesizwe sasezimbapha babuyele ekhaya abantwana nabantu abadala bayothatha indabo zabo
Studio 7 ninja hayi siyaphila nge ngiphawule la mina hayi abantu kasikeni sikhuleni asike sikhuleni i-43 years not a joke kuloko kuvotelwa into eyi-1 engalamphumela ambona ukuthi kukhona umuntu ophilayo esikhathini lesi esiphila kiso sakhuluma ngebandla leli ngisabuli khuluma ngegama elizano ngisaba nje lokukhipha emlweni wami leli gama ambona ubaba lo mthuli angicabanga ukuthi umuntu o-right kahle ngendlela engizwa izenzo zakhe le kuluma zikhulumayo asizonkuluma ezomuntu oright omdala ophilayo olabazukulu labantwana abahluphekayo bangaphandle kwelizwe hayi kambone ambone impela lalowo bhuti lo okhulumayo ukuthi khona hayi ilizwe liright sesenze lokhu lalokhu hayi ambone ukuthi umuntu ophililelo uma uphilile kufanele ucabange ukuthi why kati abantu bebaleka bonke bejampe elukuzeni iboda bekhetha ukubulawa bekhetha ukuchisha bekhetha ukulinyazwa zingwenya babalekani kufanele ucabange layo ubaba wethu nalowo nguye osiphethe ikhanda limhlophe for nothing umuntu okufanele ecabange ekhule umahlathini lo okhuluma
Siyabonga Zulukandaba lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 le balaleli yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika
Sokwedlule amalanga alikhulu kuqhamuke impi phakathi kwebutho le-Sudanese Armed Forces lele-Rapid Support Forces. Njalo ngaleso sikhathi abantu behlelwe ludlakela olungelangqondo oseludale udubo olukhulu, kutsho ummeli welemelika kumanyano we-United Nations, unkosikazi Linda Thomas Greenfield. Inkulungwane zabantu azisela mizi, abantu kazana badutshuliwe ezitaladeni, abantwana sebezintandane, abanye babanjwa ngamandla ukuba ngamabutho phakathi kocuku, abesifazane badlwe ngulwa kabuhlungu. Impi le isimise uncedo olubalisa amanzi, imithi lokunye umgqoka empilweni kaZulu. Kulobufakazi bokuthi amabutho e-Rapid Support Forces lamaqembu asebenzelana lawo aqhubeka esenza ucuku esigabeni se-West Darfur. Elemelika liyaluchothoza loludlakela oluyisikhumbuzo sombhuqazwe womnyaka ka-2004 esigabeni se-Darfur, kuveza u-Ambassador Thomas Greenfield. Siyakhathazeka ngobungozi obungaqhamuka ezigabeni ze-North le-Central Darfur, kakhulukazi ngokubuthana kwebutho le-Rapid Support Forces lamanye amaqembu bucwadlana lesigaba se-El-Fashar, okungaba ingozi kulabo abangakhonzi ukholo lwesi-Muslim. Siyakhathazwa imbiko ethi kulamaqhuku ahlomileyo avimba abantu ukuthi basuke esigabeni se-Darfur besiyadinga abangaphephela khona, okubalisa lelizweni elingumakhelwane ele-Chad. Silomlando hathi okukhuluma nje kuphela ngelungelo likaZulu kodwa ukuvikela lawo malungelo, kutsho u-Ambassador Thomas Greenfield. Ngokunjalo, kumele sikhuthaze amaqhuku la ukuthi alandele imigomo ephathelane lokuvikela abantukazana. Elemelika kunye lamazwe yadlelana lalo acebisa amaqhuku la ukuthi abeke phansi izikhali. Kusenjalo, elemelika njengelizwe eliyilo eliphathisa ngokumqoka kweleSudan lisebenza gadalala ukuncedisa izigidi lezigidi zabantu asebebalekele imizi yabo, lezigidi eseziphephelele emazweni angomakhelwane. Imigoqo emele ilandelwe eyokungenisa impahla elizweni leSudan isiphuzise ukwethulwa koncedo, kutsho u-Ambassador Thomas Greenfield. Sikhuthaza iziphathamandla zakweleSudan ukuthi ziphangise ukupha amaviza abasebenza ekuphathiseni abantu ukuze uncedo lufinyelele uZulu weSudan lokungenisa elizweni kokudla leminye imitshina. Kumele sonke sikhuthaze ibutho le-Sudanese Armed Forces lele-Rapid Support Forces ukumisa ukucithwa kwegazi lokuhlukuluza uZulu weSudan. Akula sisombululo sokulwa esiza kuba khona, kutsho u-Ambassador Thomas Greenfield. Ukuthula akusoke kwalinda elinye ilanga.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Hayi bakwethu, isikhathi kasisavume ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko ebezikhokhela. Ibandla le-CCC lithi ukhetho lukhangelelwe ukuqutshwa ngeviki ezayo ngolwesithathu alusoze lube ngolukhululekileyo ngenxa yezehlakalo zodlakela lokwethuselwa uqondiswe kumalunga aleli bandla. Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi kulokuthula elizweni, njalo amalunga e-CCC alwiswana wodwa nje kuphela. LeZimbabwe izolo likhethwe ukuba ngumsekeli kamgcinisihlalo we-SADC emhlanganweni walumanyano oqhutshelwe eLuanda kwele Angola. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com, kodwa silazo ezinye ntambama nsuku zonke ngo-7:30. Olivalelisayo, olifisela impela sonto elithukela, ngu-Chris Gandela.